tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mngela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesine mhlaka 26 Mfumfu 2023 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje. Amalunga edalela parliamente awebandla le Citizens Coalition for Change CCC namhlanje aphendukile edaleleli lapho uMongameli Mnangagwa evula isakhiwo esitsha esedaleleli. Abe ofisi yomeli wePalestine eZimbabwe baqoqe umkhosi wokuqinisana lokududuzana kuzehlakalo zempi ekhona phakathi kweIsrael leqembu lebutho eleHamas oqoqwe ngabenhlanganiso yeZimbabwe Palestine Solidarity Council. Abe International Monetary Fund bagqibe uhambo lwabo lokwethekelela eleZimbabwe lapho abakade behlangana labo gatsha lukahulumende olwezemali. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Amalunga edalela eParliamente awebandla le Citizens Coalition for Change CCC namhlanje aphendukile edaleleli lapho uMongameli Mnangagwa evula isakhiwo esitsha esedaleleli esise Mount Hamden. Abe CCC bathi bahambile edale namhlanje njengoba esedlule amaviki amabili ababe wahlelile ukuthi abazake beme umsebenzi bekhonona ngokuxotshwa kwabo. Kubika uMlondolozi Ndlovu.
Amalunga awe-CCC lawa aphendukile eParliamente besithi ukutshengisela kwabo ngokuxotshwa kwabanye babo eParliamente ngozithi ungunobhala webandla leli uMnumzana Sengezo Chabangu sokufike emaphethelweni. Omunye wamalunga lawa awe-CCC uMnumzana Gift Osalo Siziba ongumsekeli wesikhulumeli saleli bandla uthi babuyele emsebenzini ngemva kokunanzelela ukuba udaba lolu solusemthethwandaba. Sikhuluma kanje
kusi la khuluma ukubona sengeje eParliament okwamalanga ke angamajumilane 14 days a expire izolo ke mhla ka 25 so yikho ke sesizahlala phansi simelele abanye bethu abaku leadership njengebandla le TPC particularly Citizen National Assembly eyiyo ke iorgani yenhlanganiso eyenza ama decision iza reviewer lokulalela lokuconsult abantu ukubana siyahamba njani siyaphambili siqeda khonoko sizazisuzulu ukubana siyangabisa phambili njengenhlanganiso ye TPC.
Uqhubeke esithi ibandla leli liyaqhubeka likhulumisana loZulu ukuba bathathe manyathela bani njengendlela yokulungisa abathi kutshontshwa kwamavoti abo nguChabangu. Kodwa isikhulumeli sikaChabangu uMnumzana Khalipani Phukeni uthi amalunga awe-CCC ahambe eParliamente namhlanje esesaba ukuxotshwa nguChabangu othi amalunga wonke awe-CCC akabuyele edale.
Ngizokhumbula ukuthi kuthezwa kufakwe that 2 week ban. Unobhala jikelele wasebhala incwadi ukuthi akakhangelanga ukuthi abantu abavotelwe ukuthi basebenzele umphakathi babe bona besebenzo zepolitiki bengasebenzi lokhu abakukhethelweyo. Wasethi laba abangasoze baye emsebenzini-ke befuna ukwenzo zepolitiki kuzobasiza abakhupheke lapho abanikeza ithansi yokuthi benze ipolitiki so that-ke masebenze ipolitiki lapha sefaka abantu abazomphakathi ngaso sonke isikhathi. Akamanga lapho-ke wathi noma kubizwe i-joint city noma kuthiwa kuze umongameli into abayikhethelweyo abahambe khonapha bayophikisana la ebe khonapha.
Amalunga awe-CCC aphume edale mhlaka 11 wayona le inyanga kaMfumfu ngemva kokuxotshwa kwabanye babo ngumnumzana Sengezo Chabangu. Ukusenjalo, uMongameli Mnangagwa namhlanje uvule okusemthethweni isakhiwo sePhalamende yeZimbabwe esiseMount Hamden okuyindawo umuntu angena kiyo ephuma eHarare eqonde eKaroyi. UMongameli Mnangagwa ubike ukuba idale lePhalamende leli lakhiwa ngabeChina kungelambadalo esithi lesi yisipho esivela kubangane boqobo beZimbabwe.
On behalf of governments and the people of the Republic of Zimbabwe, and indeed on my own behalf, my express my heartfelt gratitude to the President of the People's Republic of China,
His Excellency Xi Jinping for sending the high-level delegation to specifically hand over this generous gift.
Umnangagwa wazenjalo ukuba kunje eChina lincedisa ukuvuselela isitishi samandla kagetsi esewange lokuba kwakhiwe igcekelendiza mchina ele Robert Mugabe International Airport. Ingcitshi kwezombusazwe zithi eleZimbabwe kumele linanzelele indlela elisebenza ngayo namazwe afana leChina. Enye yalezingcitshi esebenza nenhlanganiso yeZimbabwe Institute of Democracy ngumnumzana Libert Sibindi.
Ilizwe leZimbabwe kumele liqaphele xa lisamukela izipho ezivela elizweni leChina ngoba lezi izipho azikho genuine. iChina iyenza lokho ngoba yona ifuna ukuthola imigodi yokugebha ama-minerals anjengama-diamonds, ilithium, egolide. Okwenza ukuthi ama-gifts lawa avela eChina angabe genuine. iChina njalo siyazakala ngokunikeza amazwe amaningi ama-loans ale interest rate ephezulu kakhulu. Kusenzela ukuthi nxa amazwe lawa engehluleka ukubhadala ama-loan lawa bagcina sebethatha ama-resources aqakathekileyo.
Isakhiwo lesi silamakhamuli amahhofisi amalunga wonke awedayela ephalamende, indawo zokudlela zamalunga lawa, inkamba yamapholisa, le ndawo yokuhlala amalunga ehlanganela ukuhlaziya indaba ezithile zomsebenzi we-House of Assembly le-Senate. Abakade besemkhosini wanamhlanje bagoqela ummeli weChina eZimbabwe umnumzana Zhong Ding, abaphathindaba bakahulumende namalunga amadale awe-House of Assembly le-Senate. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Abehofisi yomeli wePalestine eZimbabwe baqoqe umkhosi wokuqinisana lokududuzana kuzehlakalo zempi ekhona phakathi kweIsrael leqembu lebutho eleHamas oqoqe ngabenhlanganiso yeZimbabwe Palestine Solidarity Council. Abezigodlo zabameli bamazwe athiyene eZimbabwe, ikakhulu abalandela ukholo lwesi-Islam kanye lenhlanganiso abasebenzisana lazo, yibo ababuye ngobunengi ukuzaqinisana labe-Palestine. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abesigodlo sommeli wePalestine eZimbabwe bathethe leli thuba ukusola impi ekhona phakathi kweqembu leHamas lele-Israel, besithi abantu belizwe labo yibo abahlaselwayo okuvezwa linani lasebefele ekuhlaselweni ngele-Israel. Baphinde basola eleMelika labangane balo ngokutholisa ele-Israel usizo lwezikhali ezezinga laphezulu ngenjongo yokufuna ukutshabalalisa isizwe sasePalestine. UDr. Tamra Almasiri, ummeli wePalestine eZimbabwe, uthe okufunwa yilizwe lakhe yinkululeko uqobo lokubuyiselwa umhlabathi wabo owathunjwa ngabe-Israel.
The Palestinian people will continue to defend our rights in the holy land of Palestine.
Abantu basePalestine bazoqhubeka bevikela amalungelo ethu kanye lelizwe lethu elingcwele, njalo nxa bekhangelele ukuthi sizovuma ukwehlulwa bayaziyenga.
Umeli we-Egypt eZimbabwe unkosikazi Salwa Moafi laye usole kakhulu limpi ekhona phakathi kwe-Israel leqembu eleHamas, esithi okwenzakala kuzizalwane zePalestine yisihluku esikhulu.
We should always be in support and in the back of the Palestinian people because they have the right to defend themselves.
Kumele sisekele abantu basePalestine ngoba belelungelo lokuzivikela. Lokhu kuziqondiso ze-UN, ngakho asikusebenziseni simise umbhuqazo oyenzakala eGaza.
Kodwa ummeli wakwele Israel emazweni amathathu angezansi ye-Afrika agoqela iZimbabwe, unkosikazi Ofra Fari, uthi ukubuthana abantu besethula imbiko yokuqinisa ele-Palestine akusizi lutho, esithi ngoba indlela kuphela yokuthi abe-Hamas bame ukulwisana lelizwe lakhe.
Why they are not just saying enough is enough and extraditing the Hamas terrorists, giving up all the weapons that they have, and that can be the end of the conflict, no problem.
Kungani bengatsho ukuthi sekwanele bakhuthaze abe-Hamas ukuthi babeke phansi izikhali ngoba yikho okungaqeda lokhu kuxabana.
Kuthi abesigodlo seMelika eZimbabwe bathi bazoqhubeka besekela ele-Israel. Lokhu kuvezwe yisikhulumeli sehofisi yommeli weMelika eZimbabwe, uMnumzana Lawrence Socha.
Hamas terrorists do not represent Palestinians or their legitimate aspirations for self-determination and equal measures of dignity, freedom, security, and justice.
AbeHamas abasibantu abamela abePalestine loba ulondolozwa kwabantu.
UMnumzana Thabani Dube olandela ukholo lwesi-Islam uvumelana lalokho okuchiwo ngummeli wePalestine eZimbabwe.
Umuntu ozivikelayo ukuthathelwa iheritage yakhe kalacala, kodwa umuntu lo uthathe iheritage yabanye olecala. So sithi kuthazi ukuthi abantu bebambane bemise lokhu kwenza Israel. Njalo sithi thina ebantwini abePalestine, uNkulunkulu lani ende kuze izafika isikhathi lelanga lokuthi kuzaphela lokhu, akusuze kuphindakale futhi kwenzakale ngoba
lokhu kusekelwe nguMnumzana Thabani Mlilo obona ngezokuqhutshwa kwemisebenzi enhlanganisweni yabalobi besifazane eye Women Writers Support Network.
Besilapha uprogramu le yanamuhla in solidarity le embassy yePalestine, simisana labo ukuthi sibanike umlayezo wokuthi silabo kulokhu abahlangana ngakho khathesi. So sithi kubantu bePalestine abaqine kulokhu abakwenzayo khathesi, silabo, simi labo, and sile hope yokuthi konke kuzaba kahle.
Abekade besemkhosini wanamhlanje ehofisini yommeli wePalestine eZimbabwe labenhlanganiso ezisebenzisana layo bonke bebesola kakubi ukuba mbaxambili kwamazwe angentshonalanga, besithi kunje abekela eleZimbabwe izijeziso zomnotho belethesa umlando wokwephula ilungelo loluntu. Kodwa yesima lale Israel lona eliqhubeka libulala abantu makhaza, ikakhulu omama labantwana basePalestine okuyikwephula ilungelo loluntu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Iziphathamandla zenhlanganiso yesikhwama esiphathisa amazwe omhlaba ngezikwelede ye-International Monetary Fund beseZimbabwe kusukisela mhlaka-18 kusiya ku-25 imfumfu ziqhuba imihlangano lomphathi ntambo ogatsha lwezemali unobhala walolugatsha, iziphathamandla zebhanga lesizwe ele-RBZ lezinye iziphathamandla zohlangothi lwezemali. Uhambo lolu belihlose ukukhangelisisa ukuqhutshwa kwenhlelo zomnotho welizwe. Kulandela ukwethekelela lokhu, inhlanganiso ye-IMF ikhuphe umbiko okhuthaze uhulumende ukuthi abumbe inhlelo ezicacileyo ezokubhadala izikwelete zeZimbabwe ukuze ilizwe lenelise ukuthola ezinye izikwelete. Ekuhlaziyeni lolu daba, iStudio 7 ixoxa lengcwethi yezomnotho lezombusazwe njalo efundisa izifundo zomnotho ekolitshini le-National University of Science and Technology, uMnumzana Stevenson Dlamini.
Umbiko lo ungasuxhazulula sinanzelela ukubana kulutshwane okutsha okukhulunywe yabavakashi nxa siqathanisa nombiko owadlulayo e-Article 4 staff report. Lokhu ikomosela into yinye, kodwa nje ubuhle bayo phakathi ezikuthi ibuke imizamo eyenziwe nguhulumende ukuzama ukubamba ukubaleka kwesisindo semali yakithi. Ibuke kakhulu njalo ukukhontrolwa kwe-inflation, yinto enhle esiyibonayo kakhulu. Iphinde ikomozele njalo ukuthi yena ayikafiki esigabeni sokubana inikeze elizwe lakithi izikwelede, okungenxa yokubana ilizwe lakithi lokho lisindwa izikwelede zakudala ezingabhadalwa. Ilokhu ikomozela njalo ukubana imisebenzi ye-RBZ le esiyibiza ukuthi ngama-quasi-fiscal operations, lapho sithola khona ibhange elikhulu selisebenza okumele yenziwe lugatsha olukhangelane lezemali, i-Ministry of Finance, yoama-quasi-fiscal operations aqomoselwe lawo ngabavakashi ukuthi akuqale kulungise khona phana, ngoba lakho kuyaletha ukuzamazama kwesimo somnotho welizwe.
Sikhangela laphana kudaba lokuthi ilizwe libe licoxisana lamanye amazwe ukuze kulungisiswe udaba lezikwelete zesizwe kanye lokuphathiswa ngemali. Sikhangela okwenzakalayo nje elizweni kwezomnotho, ubona ngani yinto engenzakala kusikhathana esifitshane esilandelayo, kumbe kungathatha iminyaka ethe xaxa?
Mhlawumbe kuthi enga kuthi ukuthi nga sibone isibona imizamo efakiwe wakaphesi ikakhulu sekubambene kuwa kwesinto semali yangu kuyatshengisela ukubana kungabe kulesifiso sekusuka uhulumende kubana agcwalise agcwalise lo izifiso zalabo abasinika izikweletu ukuze kufike ekukhulumisaneni kodwa ukukhulumisaneni okuzaze kulethe ukususwa kwalezo zikweletu sikhale silombanganyana
lapho kukhulunywa khona ngokukhula komnotho ukwehla lokhu kulakho na ukuphazamisa umuntu makhaza nje
ukwehla kwesikhungo sokukhula komnotho ye kulakho kuthinta loba umuntu makhaza ngoba sikhakela ukubana kubangelwa yini ikakhulu nxa sikhayela kusiza umnyaka ozayo wakuqala kulendlala esiyikhangeleleyo ngenxa yodaba lwe-elnino oluzehlisa inzuzo lokho kunye ukuletha ukwehla kwesiqubu okwesibili sikhangelele ukuthi intengo yempahla eziningi esizithengisa kwamanye amazwe ngathi ama-commodity intengo yawo ikhangele ukwehla iyehlile mbijana kulo nyaka ikhangele ukuqhubekisehla futhi ngomnyaka ozayo lokhu kuthoni lokhu ukwehla kwentengo yempahla esiyithengisa kwamanye amazwe kuthi kubana sizaba le mali elithwane evela kwamanye amazwe eyiyo edingakala kakhulu nxa sithenga impahla zokuzothengisa lapha lezinye impahla ezisetshenziswa ukwenza ezinye impahla elizweni lokhu kuyaletha esingathi i-inflation yikho okunye okungenza uzulu nomuntu makhaza azize encwetshwa layo mbijana ikwehla kwesiqubu sokukhula komnotho kodwa sinto ezalimaza kakhulu kodwa sikhayela ukuthi lo mhlaba wonke ejikelele ukhangele ukuthi ngomnyaka ozayo isisindo somnotho ukukhula komnotho nje emhlabeni wonke ejikelele kukhangele ukuthi kuzayekehla.
Lo ube ngumnumzana Stevenson Dlamini ingcwethi yezomnotho kanye lezombusazwe njalo efundisa izifundo zomnotho ekolitshini le-National University of Science and Technology ekhuluma ekoBulawayo. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amapolisa asesigabeni se-Maine khonapha eMelika abika lokhu eqhubeka edinga undoda onakenelwa ukubana nguye obulela abantu abalithumi lasithupha 16 walimaza abambalwa kuzehlakalo ezimpili zokudubula emphakathini akwenzileyo izolo. URobert Card ubikwa eyingcwethi kwezemfundiso yokusebenzisa imibhobho kuhlangothi lwabebutho obekumele angene kuhlelo lokwelatshwa umkhuhlane wengqondo. Lokhu kubikwa ngabenhlanganiso yezindaba e-Associated Press. Uhlangothi lukahulumende weMelika olubona ngosizo oluphiwa amazwe omhlaba ole-United States Agency for International Development, USAID, luthembise ukuqhubeka ngenhlelo zokuthuthukisa uzulu wasemaphandleni ezigoqela ukuthola inzuzo engatholakala kuzithelo zezihlahla ezisemangeni akiwo. UTobias Mdzingwa usethulela lolu daba.
Lokhu kubikwe ngumqondisi wohlangothi olwe-USAID Resilience Anchors, umnumzana Jeremy Swanson, ekhuluma lentatheli izindaba emkhosini wakuqala wokuthakazelela ukuqakatheka kwamagusu owe-Non-Timber Forest Products Convention.
The focus of our project is to build resilience of communities around protected areas in Zimbabwe.
Injongo yethu ngeyokuthi izigaba lapho okutholakala khona amagusu alezithelo ezithengisekayo sibancede ukuthi bathengise lezi zithelo kumbe izilimo ukwenzela ukuthi labo bethole inzuzo ukukho. Siyenza lokhu ngendlela yokubafundisa ukuqakatheka kwamagusu, ukuthi ukubadingela abathengi kanye lokubatholisa imfundiso mayelana lezithelo zabo.
Omunye wabaqondisi kugatsha lwabomama ukuthuthuka kwezabelo labamabhizimusi asakhulayo, unkosikazi Thariro Chiperera, uthe uhulumende weZimbabwe uyachayela ihlombe i-USAID Resilience Anchors ngomsebenzi abawenzayo ukuthuthukisa impilo kaZulu wasemakhaya, ikakhulu abesifazana. Omunye walabo asebethole inzuzo ngokuthengisa izithelo zeganga ezitholakala emangweni wakibo nguKhulani Ndlovu osakhulayo ohlala eJambesi.
Thina lapho esihlala khona kutholakala kakhulu ungomangoma. Ungomangoma lo ungaqeda ukuhara laphana, ugeza izandla zakho, ungaqeda ugeza izandla zakho sudobha kumngomangoma wakho lwana. Uqeda ukudobha umngomangoma wakho ufaka ke emasakeni susiye ekhaya. bese uqala ke umsebenzi wakho ukugula umgomogomo wakho lwana. Ngemva kwalokho sibese sibiza aba resilience anchors bayabuya bathenga.
Wengeze uKhulani ethi uhlelo lolu soluthuthukise impilo yakhe.
Nxa sebethengile sikhangelela ukuthuthukisa izimuli zethu abantwana befunde ezikolweni nezimuli njalo zizuze ukuphila. Ngemva kokusithengela lathi sisala silakho okunye sokuphetheyo sincedise izimuli zethu.
Unkosikazi Madeline Sibanda isakhamuzi saseBhinga uthi sebevulwe amehlo luhlelo lolu njalo sebesenelisa ukuthola inzuzo ngezithelo zezihlahla zeganga abangavelanga bacabanga ukuthi kungabaphilisa.
Izithelo lezi sesileminyaka eminingi silazo kodwa asisake sicabange ukuthi singasipha imali njengaleyo esiyitholayo. Sasisithi ngezokudla kuphela kodwa hayi khathesi siyadla sithengisa. Ukuswela ulwazi yokufa sibili. Siyalujabulela uhlolo lolu ngapha.
Owayengumeli weBhinga North edalela ePhalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda laye uveze injabulo yakhe ngokwenziwa yi-USAID Resilience Anchors.
Thola kulama drink amaningi etholakala emkhomeni. Kulama drink atholakala ku Tamarind ubusika. Ngiyakwazi ukuthi kukhona okwenziwayo ukuthi umnyila ubenze something out of umnyi. Sombonanga nabantu abaningi batholile uncedo ngaleyo ndlela ngenxa yokuthi babe ngabo somabhizimusi asebethengisa izinto ezibambekayo njalo abanye batholile i-nutrition ukuthi bethole ukudla okwakho umzimba.
ELeZimbabwe ngelinye lamazwe abikwa esibhekane lokuchabalaliswa kwamagusu ngendlela ethusayo okulakho ukudala umonakalo omkhulu kubahlali basemaphandleni. Kodwa ikhomishini yebona ngezokulondolozwa kwamaganga eForestry Commission ikhuthaza uZulu ukuthi alondoloze imvelo emangweni akiwo ukuze kube lela kusasa elihle lokuphilisana kwabantu lemvelo. Ingcwethi kade zisemkhosini lo zithi ibhizimusi elingatholakala ekuthengisweni kwezithelo zezihlahla zemvelo ezifana lomtshwankela, umnyii, umkhemeswane, amaganu lokunye lingafika izigidi ezingamakhulu amathathu zamadola eMelika $300 million ngomnyaka. I-USAID ithembise ukwengeza ukusebenzelana loZulu wasemaphandleni ukuthuthukisa impilo ngokuzikhuthaza ukungena emsebenzini wokulondoloza izihlahla ukuze aphile ngazo ukunakekela imuli ngokudla kwendulo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mutsingwa.
ELeBotswana lithi selibophe abantu abedlula amakhulu amabili abavela eZimbabwe abakade besemba igolide okungekho emthethweni. Inengi lababotshiweyo ngelangena kweLeBotswana okungekho emthethweni. Intatheli zindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba eseHavron kweLeBotswana.
Usiba lukhulu wamapholisa kweLeBotswana umnzana Paul Mlapisi uthi kubotshwe abeZimbabwe abadlula amakhulu amabili i-227 kusukela ekuqaleni komnyaka kusiya kumpandula lonyaka. Umlapisi uthi kungena kwabeZimbabwe yozokwemba igolide kuhamba lokudalwa kwamanye amacala afana lokungena elizweni ongekho emthethweni, ukuphumisa impahla elizweni ngudlu kanye lokungena lesikhali eziyingozi okuguqela amaqhuphula abasetshenziswa kwemba ukudinga igolide. Umthambo wegolide kweLeBotswana utholakala endaweni eseduze lomngcelo leZimbabwe ogoqela imizi encelelane ledolobho leFrancistown. Omela indawo ezigoqela eFrancistown edalela ePhalamende umnumzana Winter Mulutsi uthi bakhathazekile ngokungena kwabeZimbabwe bezokwemba igolide.
It is indeed true that we have thousands and thousands of people from our neighboring country.
Kuliqiniso ukuthi silenkulungwane lenkulungwane zabeZimbabwe yabemba igolide endaweni eziseduze leFrancistown. Abomthetho basebenza nzima ukulwisana lodubo lolu.
Owayenhlanganiso yebona ngezokwenjiwa kwamatshali gugu eZimbabwe Diamond and Allied Minerals Union, izidawu, umnumzana Cosmas Sunguro uthi noma nje kungekho emthethweni okwenziwa abeZimbabwe ungena kweLeBotswana besiya kwemba igolide ayisiyonto ebamangalisayo.
TheBotswana, it will be a new phenomenon.
EBotswana kungaba yinto entsha kodwa kusuka kudala okufana lokuya eWenela. Kodwa kathesi umehluko yokuthi sebengena besiyadinga igolide okungekho emthethweni.
Omunye weZimbabwe ohlala eBotswana ele nkampani yokwemba igolide ekhaya umnumzana Faiton Sibanda uthi ojekeja abalandela umzila wegolide ongena kweLeBotswana.
Ibhanti elisuka ePlumtree esayine ePlumtree ugejwa khona kule ndawo utshikitshwa khona kakhulu ePlumtree abagebha khona abantu. Bagebha ezizofika ethangweni emngcelweni wencingo zeBotswana laseZimbabwe. Yoke belandela ubuningi begolide leli. So nxa befika ukuthi kungona lifika emfuleni bona bese bephelwa ngamandla lo mthetho wavunda ichaphele ngapha. but we want to get this under this is an upper.
Usibanda njalo uthi abantu beZimbabwe bayenziwa isimo somnotho ukuthi bangene eBotswana besemba igolide ongekho emthethweni layo uvumelana labo mthetho weBotswana bathi bayesabela ukuthi kuzaqala ukuqhamuka odlakela phakathi kwabo tshetsha bodwa njalo kanye lezakhamizi
lokhu ukuthi kungena baza kuzaba lekhomfitho abantu naze besilwa bodwa kuzaba khonje vele into yokulwa liyane yokubanga izindawo zamagolide ukuthi umuntu otholile namhlanje lapha. So we are in the middle of the world. Who's over code? Who's over code? I'm going to be a little bit of a code. Always got a supermodel. I got a good number to be chonja. I will be chasing a very good love. But when's I be fit?
Amapholisa athi abemba igolide laba bahamba behamaqula afika noma amachuma amahlanu okwenza babelakho uba ingozi emphakathini ngoba bethwele izikhali ezithiyeneyo abacuphi bensitha ngaphansi kwenhlanganiso ye-Directorate of Intelligence Services, EDIS, labo sebengene lo mkhankaso obanjwe ngamapholisa lamasosha ukulwisana labeZimbabwe abangena elizweni bezokwemba igolide ongekho emthethweni. Kwababotshiweyo kulabanye abahanjiswe enduneni ukuyathelwa imvubu kwisijeso sokungena elizweni ongekho emthethweni ngaphambi kokuba bayemiswa emthethwandaba besethiswa mlandu kwemba igolide okungelamvumo. Ngingumqondisi Dube oyendaba ze-Studio 7 ngisakron kwele Botswana.
Okwakhathesi ke sizwe imibiko evela kwabalaleli bomsakazo we-Studio 7.
Siyabezwa abantu bayakhuluma ngokwenziwe nguThabanga. Thabanga uyenza into embi. Uyenza into embi kakhulu ngoba ufisele ukuthi iMathebeleland ihlale iphuwa ingabi right. Bese ngisithi laba abantu abalandela uThabanga bethole Thabanga uright. Nabantu abafana lomuntu othatha ingulube isidakeni eyigezi seyigezi seyigezi beseyifake elangeni ethi kahle endlini yethathi ivaselini izayigcoba uzayithola isibuyele futhi edakeni. Nabantu abafisa nabanye abantu befisa ukuthi iMathebeleland ithuthuke phambili bezikhethela abantu babo. Bona bayaxotsha abantu bafisa ukuthi iMathebeleland ihlale iphuwa. iMathebeleland ayibulawa ngabantu besishoneni. iMathebeleland ibulawa ngabantu bendawo yakhona bencedisana labanye abangikhona ngalo iParliamente kuzanu abafuna vele ife ngoba bona bayadla. Angazi ke laba abakhuluma ngoThabanga ukuthi uright. Why bengathi uThabanga evule eyakhe iparty bazamlandela bonke abantu abathi right. Bonke abantu beMathebeleland abathi uThabanga uright baziyavuya khona kuThabanga kavule yakhe iparty abazasala kwi-CCC besala kwi-CCC ngoba sibona ingani lapha kudlalwa ngabantu la abathi uThabanga uright abavule yakhe iparty ngoba abaningi khona abakhuluma bethi uThabanga uright uThabanga uright. Angiboni ukuthi baseZimbabwe, angiboni ukuthi ngabantu baseZimbabwe. Ngabantu abafuna ukuwonisela iMathebeleland ngoba ngamabhuje lanathi angafika emzini sichothoze umusa wangakibo. Ngiyabonga.
Linjani Studio 7? Hayi, siyabingelela lapho emsakazweni lapho siyalibingelela kakhulu. Indaba enisipha zona izikhathi zonke siyabonga kakhulu. Ya ngithe imphathise lapha ngendaba yako-Israyeli le okuliwa khona lapho maPalestina. Ya into engiyibona laphana ukuthi masilandela imbali sisiya ngeBhayibheli. AmaPalestina wena indawo leyana baba yibona abazifaka enkingeni ngoba ngesikhathi kuliwa Davida noGoliath. Goliath wathina uma singalehlula sizalibusa nani yasehlule lizasibusa. Manje yikho sokusenzakala phela khona ngathi babehlula so fanele
sibonge imbiko evela kubalaleli bomsakazo weStudio 7 laphana. Sithanda ukulazisa ukuthi umsakazo weStudio 7 awulacele oyame kulo. Ku-Live Talk namhlanje kuhlelo asihluzeni bomama sixoxa labesifazana becebisana ngendlela ezinganza bathole inzuzo yokunakekela imuli zabo. Singakehlukani zihlobo wothi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Amalunga edalela eParliamente awebandla le-Citizens Coalition for Change namhlanje aphendukile edaleleli lapho uMongameli Mnangagwa evula isakhiwo esitsha esedaleleli. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.